Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 14 kuMfumfu 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu wempox ulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlaselwe yiwo. Bathi bathwele nzima abemba igolide bephansi kwekampani ye-Turf Gold Mining Company ekezi. Iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqikilana kwamanje kwele-South Africa nele-Namibia emdlalweni we-2025 AFCON qualifier. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu empox kulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlasele yiwo, omunye eseMberengwa kuthi njalo omunye eseHarare. WeMberengwa ngumfana oleminyaka elithumilanye obikwa wayethekelela kwele-South Africa kuthi weHarare ngowesilisa oleminyaka engamajumi amabili lane owayeseTanzania ngenyanga edluleyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi izibonakaliso zomkhuhlane lo ziguqela ukuqhuqho, ukuqhubuka, ukukhathala masinya, ukutshaywa likhanda lomphimbo obuhlungu. Impox ibikwa ivikelwa ngokungakwabelani kwempahla lalowo ohlaselwe yiwo, ukugeza izandla lokungayi emacansini lomuntu olomkhuhlane lo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Zikhona izaziso ngoba ndongangena umhlangano we-Residents Association ngabona umne umama omele i-health udina wakhuluma nge-mpox wabatshela ozakhamizi watshela bonke kade bese emhlanganweni ngendaba ye-mpox ngazokuya beclinic ngafica ukuthisisa layo bekhuluma ngayo beyikhuluma i-mpox kukhona sibili kodwa mbobe ngani kuyasikela kufuna ukuthi ngabe kufakwa yomtinda kuhlanyeke lamaphepha ama-flyers angijeni akhuluma ne-mpox ngoba nawuthi yatshela amangikhazanyana nakuthi yayibikela izibambe solo mkhuhlane omutsha empox babe bekumangala sokuthi ukhuluma ngani abantwana babe bekumangala so besithisa kuhlatshelwe kakhulu koBulawayo njengoba usubonakeli eMberengwa lapha kuseduze kulula ukuthi umkhuhlane uhambe ilizwe lonke uzofika uhambe ilizwe lonke uzofika langaphakathi kithi koBulawayo.
Yiziphi ezinye indlela ebezingafinyelela ngcono izakhamizi ukuthi zibe kwazi ngomkhuhlanelo?
Zinayo indlela okungasetshenzwa komkhuhlane lowo kube sebantwini ngoba abantu abaningi khathesi abasebandaba lama-TV abasebandaba lama-radio abawalaleli. Ube khona ukuthi inhlanganiso zikhona ikakhulu zona bezezi-health lama-organizations anjengama-obupra ama-Residents Associations zonke kwenziwe ama-roadshows kukhulunywe ezikolweni kukhulunywe kubikwe emasontweni kukhulunywe kubikwe nakuma-clubs kube nabantu abazahamba bekhuluma njengebhokideyona izabihle kakhulu njalo bayona babengiyitshoyo ezinhlanganiso ezikhangele nezehealth babe phansi egrawundini ebantwini ngoba so wonke umuntu umuntu eklini njalo abantu abaningi bathanda ukuya emasontweni langa so nxa kungagcwalisa nje kusevezo ube phansi ube sebantwini.
Abezempilakahle baxwayisa ukuthi abantu begeze izandla njalo lowo ongabe sehlaselwe ngumkhuhlane lo ahlaliswe yedwa. Ubona ingani abantu bengakwenelisa yini khona ngapho
kusevezenezithile lokhu ngoba mazasi lawo Saturday singalamanzi njalo abantu abaningi babejile bangamalotsha bahlala ama-one rooms ama-two rooms zibeka kuqedakali kunzima kakhulu ukuthi kube le room ukuthi akuba le room zala ngaphandle ngomuntu ogulayo kuza kuba nzima kakhulu.
Lo nkosikazi Patricia Jabalala isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le Studio 7 ekwaBulawayo. Akucaci ukuba inkokheli entsha yabalwa impi yenkululeko iza kwenzani ngodaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa okhuthazwa ngabanye abakubandla leZANU-PF ukuthi aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abakhokheli benhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association engaphansi kwebandla elibusayo basanda kukhetha umnumzana Sifa Sincube labanye ukuba bephathe inhlanganiso le ebikhokhelwa ngumnumzana Christopher Mtsangwa okhe phansi kukhetho oluqhutshwe kunsukwana ezedluleyo eGweru. Kasenelisanga ukukhuluma loNcube ngodaba lolu kodwa kulabanye abakhethwe laye okuthiwa basekela ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba yena esithi usefuna uyaphumula. Kusiyafika umnyaka ka-2028 uMnangagwa uzabe esehlale embusweni okweminyaka elitshumi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Evidlela Ncube okuhlanganiswa elwela amalungelo oluntu i-Consumer Rights Association of Zimbabwe.
Ukulashwa kukamtswanga abaningi bebelindele ukuthi vele akazukubuyela ngendlela aziphatha ngakhona, ngendlela axoxa ngakhona labantu, akhuluma ngakhona labantu, ngendlela futhi alwisana lakhona lo Chiwenga u-vice president for u-2028. Ngakho-ke banengakade bekhangelela ukuthi kazukubuyela ngokuba amahovethi ngokwanda kwawo siyananzelela kunye labasesibuthweni labanye abangaphandle nje abathi kakuhlonitshwe i-constitution kuphi uMnangagwa aphelele ku-2028 kungayiwa phambili. Ngakho-ke kuzaqinisa uChiwenga ngokubona kwabo.
Ubona zani abalwa impi laba sebengena esikhundleni bala kukhankasela yini ukuthi uMnangagwa ahlale ehofisini?
Angiboni ukuthi baza kwenza lokho. Okokuqala kwayena uMnangagwa ngokwakhe usephume kaningi ekhuluma ngokuthi kala njongo yokuthi ahlale kuze ukwedlula u-2028. Useyiphinde kaningi leyo nto leyo. Kanti-ke kunzima ukuthi ahlale esihlalweni xa ukhangela i-constitution yethu, ukhangele kunye leyezanu yona ngokwayo, ngokuba nayo iyavimbela ukuthi kube kungabi lula ukuthi umuntu ahlale kuze kube phakade ngendlela emiswe ngakhona. Ngakho-ke angiboni ukuthi ukhona ozakukhwabitha khona lokho, ikakhulu njengoba naye umongameli kwenze kwacaca nanxa singakwazi ukuthi inhliziyo yakhe ime njani, kodwa lokhu akukhuluma ebandla uthi kala njongo yokuhlala. Ngakho-ke ngibona sengathi ke babe bezakhankasela uChiwenga ukuthi abe nguye umongameli kusuka ku-2028 kusiya ngale phambili.
Awusuze kubonakale khonokho
iziphithiphithi phakathi kwenhlanganiso zepolitiki vele ziyatholakala. Kulanto okwamanje singathi sile siqiniseke ukuthi kuzahamba njani, yinto yokubona ngokusa kwamalanga, ngokuba ipolitiki isikhathi side kakhulu. Nxa kusuka manje ngo-2024 usiya ku-2028 kusele iminyaka engu-4 njengezinto ezingaguquka kakhulu ezingenza ukuthi ipolitiki yethu ime ngendlela esikade singayikhangelelanga. Kanti-ke inyanga nje yodwa iyaguquka leze politiki ngendlela enkulu kakhulu. Ngakho-ke kusesenzima ukwazi ukuthi ngo-2028 kuzahamba njani ku-Congress yezanu ezakhetha ozangena ngo-2028 kuzahamba njani. Asikabi nesiqiniseko sokuthi upresident kazi kufuna ukungena kazi ukutshintsha ingqondo yakhe, asila siqiniseko njalo ukuthi kazi ukusekela umongameli wakhe. Kuseseyizinto ezingacacanga okwamanje.
Lo umnumzana Evidlela Ncube okunhlanganiso yelela ilungelo loluntu i-National Consumer Rights Association obexoxa le Studio 7 ekwaBulawayo. Abemba igolide ongekho emthethweni abazakala ngokuthi ngogweja kumbe otshekeja bakhala ezimadonsi e-Legion Mine esiqintini segezi emgodini ophansi kwenkampani ye-12 Wall Mining Private Limited besithi batholise nzima ngabantu abakhokhela inkampani le. Iningi labo likhala ngenketha bechabi ukuthengelwa igolide labo ngentengo ephansi, ukudilezelwa izindlu eseduzane lomgodi lo lokunye. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda owethelekelele e-Sun Yat-sen egezi uzethulela lolu daba.
Bazonde baganunu abo abemba igolide endaweni le. Abathi bagepha nzima igolide kodwa abatholi lutho ngoba inkampani ye-Tefwal kayibhadali ngemfanelo. Mnumzana Mzingaye Ncube ngomunye ogebha igolide emgodini lo lezinye indawo eziseduzane eziphansi kwenkampani le.
Into ekhona lapha ayiqondakali, yikho sicina sesikhuluma ukuthi abantu abasiphathako babavela empumalanga abasebenzi abasiphathi kuhle.
Iningi lithi Tefwal Mining badlula abantu abavela ezigabeni zemathelelend. Mnumzana Mandla Sibanda isekamuzi salindawo.
Sebenza nzima angilamncedisi kodwa-ke inxazi ngisiyafika ngale ngegolidini bayandithathela ama-percentage 35% ethathwayo. Abantu abavela egarari asibazi ukuthi bavela baqhatshana bona bodwa amashona wodwa ngena amaNdebele abe seqhatshelwa phandle ukubana ngane amaNdebele labana babe ithunywa futhi phakathi kwamaNdebele ngani kulokandlululo ukuthi amaNdebele asetshenziswe ngendlela engayisiwo.
Izakhamizi zakulindawo zithi abaphathintambo bomgodi lamapholisa bayakhahlambeza bona bezama ukuziphilisa. Unkosazana Feskel Khumalo ulevinkile endaweni le.
Sininto esikhalakayo yi-freedom yethu ukuthi njengoba ilizwe leli salilwela, okhokho bethu balilwela, sicela ukuthi nathi sijabule imali sisendaweni yethu. Isiphazashopu esilazo yikho lapho esithola khona imali yokuthi sponsor gwetha into abayifunayo ukuthi basidilize. Kone kungeneni kwabo asingeke sibe lolwazi olujulileyo ngabo ngenxa yokuthi bathi indawo le bayipheka yonke ingeyabo. Amaswingo yibo abanikazi bemali, abantwana balapha sokuthiwa sihambe.
Amazi kaMakhumalo agcizelelwa ngumnumzana Meluleki Moyo othi kuzwisa usizo okwenziwa ngabanikazi bomgodi we-Legion Mine.
Amadlajela kahle kahle yabe ngiyoke bethumwa isebenza kungweni kungwele Calvin uyahlukumeza abantu kakhulu bathi sidiliza imikhulu siyakeza izinzinzi njengazo lezi but ma usuyakhile sokuthiwa uyakhe endawo e-Rome sokumele ukudilize suyakhile suyakhona futhi usuyakufuqedile ubuyelo sosifakela amatrosi ngomamalo abuyafika adilize athi uyakhokomthethweni.
Umnumzana Mthuthuzi Ncube odabuka enkayi uthi selo mnyaka egebha igolide kulindawo kodwa katholi lutho njalo umuzi wakhe uyachitheka.
Elenjinjini ndisiwa ngethemba sebalekile masinesikhathi side 1 year ngekho ekhaya sengisaba khona nokufona nje hhayi kumnyama khona leyo angazi ukuthi ngiyetholani akumalisi noma athola sekulinciwa vele.
Omunye wabaqondisi bomgodi we-Legion Mine umnumzana Happiness Majaji omunye osolwa kakhulu yizakhamizi labogweja besithi ulobandlululo uyakulandula lokho.
The community project. Umuntu angatholi igodilakhe indawo yokuthi ahebe yes to come and read the contract, but most of them bayageba kungeke emthethweni.
Indawo le yeseniyatsen ekezi elomgodi lo ingaphansi kwenduna unyaka zonke othi akula mthetho omnika amandla okuvala i-Legion Mine okulabantu abahlala bemtshela ukuphathwa kubi ngabaqondisi be-Tefnal Mining.
Ayikho i-act esifosayo ukuthi senze. Awukho umthetho. Umuntu uzaqhatha umuntu willingly ngendlela afuna ngayo. But I think lawo general abantu bakithi they have to benefit through into zan as ama-mining areas. What are they doing to the schools, to the clinic? Are they helping here? Ubathatha nje kuphela i-gold. Because sithi kuyafuna abantu bathi sit down ama-miners, traditional leaders, lama-business people. Abantu bathi nibakhe ini isigaba soleso.
Ngaphandle kwakho konke lokho ukeliwa kakhulu kule ndawo lapho tshekethi abagamulana khona ngamabhemba amaphosiseni yelisen athi ngenyanga epheleleyo kulomunye ubaba obulewe kubangwa indawo yokugebha igolide. Mnumzana Divine Munkulu udabuka ePinga ugebha kulumgodi.
Into esesiyayikhuthaza na ukuthi njengoba saza uzodinga imali so mase sibulalana sesinjani bengasivalela lapha siyasebenza lawe uyatshela umakhelwane wakho lawe ube ngugaidi kamakhelwane
baminyene njalo tshekethi aba izinto ezidilizwa-ke yile imine. Uyakhala ugweja umnumzana Godfrey Nyati othi kabatholile amanzi kulindawo.
Ama-security athi kanungikhombe ukwenzela ukuthi ube la manzi ikokho abantu ababathandayo bafika babarizele phakathi ikhuhlane sisiba mningi kakhulu ngenxa yokuthi bafostela ukuthi abantu banjani bakhombe. Angcono sincedise uhulumende asincedise ukuthi kathi uphile abantu asikwazi umbe kule tribal ezinini.
Otshekeja basendaweni le abedlula inkulungwane bathi kumele uhulumende angenele ukwenzela ukuba basebenze ngcono njalo benelise ukuphandela imuli zabo. Ngimele Studio 7 Sunny Sand KZ, Matheleni South Province, ikamra mungeza Jesus Banda.
Bathwele nzima abakhubazekileyo eVictoria Falls ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba lukhuni, umkhathi womile njalo lenhlelo zosizo zingekho, kubika uNokutaba Dlamini.
Libalele likwazi umhlaba edolobheni leli lapha esihlangana labafelokazi abakhubazekileyo abalimela linjalo bezama ukuziphilisa ngemisebenzi yezandla. Emsikeni weMoringa sihlangana lomfelokazi uKholetha Ncube wemfelandawonye okhubazekileyo njalo ondla umzukulu wakhe ngemva kokunyamalala kwendodana yakhe.
Lapha ngithe eVictoria Falls kuba labanye abatsheli abanye ukuthi namhlanjani kule ndawo enje uyabona sevela khona sesikhiwe thina. So uyabunga ukwenza ukuthi uyabucabanga ukuthi yibo abanikwayo bodwa thina abanye esinje siyancitha.
Sixhumane njalo lonkosikazi Nyasha Manjazi owafelwa ngumkakhe enyathelwa indlovu ngomnyaka ka-2017 ekhubazekile enjalo kaphilanga emzimbeni.
Kubuhlungu abanye bayakuhleka ngesimo okiso njalo lebhizimusi kalihambi emavinkilini intengo iphezulu. Ngapho ngikhubazekile nilabazukulu bokugcina njalo.
Abafelwa ngamakhosikazi abahlala edolobheni leli labo bathi kabatholi usizo kuhulumende. Umnumzana Walter Ndlovu ophila ngokubambabamba uthi abakhubazekileyo kulomhlubulo weMathebeleleni North baziwa ngokubandlululwa. Uthi inhlelo ze-social welfare zifinyeleli kibo.
Awusebenzi, awula grant enikwa-government disability, kulama challenges amaningi. Ukuthi ngabo bayenze ukuthi basinike izimali zokusenza ama-projects sibe sustainable manje konke kulokho.
Umnumzana Isaiah Chipepura ozisebenzayo ekhubazekile uthi badonsa nzima.
Yona inyama ngaphandle kokuthi kathesi sithi kwesinye isikhathi lako uyabusidla ezangaphakathi sengagcina ukungena ebutcher. Okunye kwangibona sesibhalwa iqolo, sibhalwa izikwerede enkukhwini ngapha. Ngiyanje ngumuntu o-diabetic. Iredi meat andisakhuthazwa, ngikhuthaza ukuthi ngidle zona ezama-white meat lawa. Kodwa ke imali zokuyathenga kwangona hhayi kunzima. So nisinkwa senza sokuyi-history ukuthi sake sadla isinkwa. Okunye kwangona ungathola kona okuyi-flawa sosidla isimodo sona leso kumbe amaqebele ngona.
Udaba lokunganakekelwa kwabakhubazekileyo luke lwahlafunwa edalela ephalamende ngeviki ephelileyo. Kukhuthazwa uhulumende ukuba afukamele laba. Kubuye njalo kwaba lombuzo ukuba sekuhanjwe ibanga elifika ngaphi ngokuholiswa imali lokudla abantu bemadolobheni. Umholi wezehlakalo zephalamende lezomthetho wakuleli umnumzana Ziyambi Ziyambi wathi sebeqalisile ukuphathisa kwezinye indawo. NginguNokuthaba Dlamini wendaba zeVoice of America ngiseVictoria Falls.
Sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Eli-Israyeli namhla libulele abantu abaphika phose amajumi amabili kulandela ukuhlasela isakhiwo okuhlala khona uZulu kwele-Lebanon lapho elithi bekulebutho le-Hezbollah elilwisana lalo. Elemelika namhla linanza ikhefu le-Columbus Day. Kolunye njalo udaba lwemelika abezindaba abaya-Associated Press babika ukuba kulesi zalwane selizwe leli esitholakale silemibhobho embalwa ngesikhathi wayengumongameli umnumzana Donald Trump ikakhazisela ukhetho ngomgqibelo eCalifornia. Kweziphathelene le Melika, abesifazane bakhangelelwe ukudala indima enkulu kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Eminyakeni esanda kwedlula bekule besifazane abaningi ababhalisele ukuvota njalo bavota kwedlula abesilisa ngokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Loba bengavoti okufanayo, uvota kwabesifazane kuveza usekelo lwelinye ibandla elikhulu. Udaba lolu lilethulelwe nguTabo Kancube.
Kusukela ngomnyaka ka-1984 baningi kulabesilisa abesifazane abavota kukhetho lukamongameli. Inhlanganiso ye-Center for Women in American Politics ithi kusukela ngomnyaka ka-1992 abasifazane abavotayo basekela kakhulu ibandla lama-Democrats kule bandla lama-Republicans.
Not only do women turn out more than men, but they live longer than men.
Abasifazane abavota bebanengi kulabesilisa njalo baphila impilo ende okwenza bebe banengi. Ingcwethe ecubungula amanani abantu William Frey owenhlanganiso yeBrookings Institute wahlolisisa ukuba bazavota njani abesifazane ngomnyaka ka-2024. Abesifazane abangayanga emakolitshini abavangime ukuvotela ama-Republicans kukhetho lukamongameli baza kuba bephansi kwesilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini i-40%. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane laba abasebenzayo babaphoze ingxenye yabavoti bonke. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane abamhlophe abangahambanga emakolitshini bafika u-48%. Okwamanje baphansi ka-38%. Kusenjalo liyanda inani labamhlophe abafundileyo abavame ukuvotela ama-Democrats. Bafika kusilinganiso songamachumi amabili lantathu ekhulwini 23% kukhetho luka-2012. Ngomnyaka ka-2024 bayisilinganiso sokufika phose amachumi amathathu 27% kulabo abazavota. Lokhu lifana inani labansundu labohlobo lwe-Hispanic abazavota. Ezabelweni lezi kukhanya likhuphuka inani labesifazane abamhlophe abafundileyo. Liyehla inani labangafundanga. Ngubani oncintisa kukhetho ozakhanga abesifazane abaningi ukuba bamvotele? Abesifazane benza izimanga ngokhetho lwama-midterms ngomnyaka ka-2022. Iningi labesilisa bavotela ibandla lama-Republicans, kodwa abatsha labesifazane kabavotelanga ibandla leli okwakukhangelelwe ukuba lizanqoba okuzwayo kukhetho lolu. Udaba lwamalungelo okukhupha izisu lwenza abatsha abaningi bavote ngobuningi babo. Kodwa udaba lolu lukhathaza kakhulu abesifazane abaleminyaka yokuzalwa edlula 50. Uma sinanzelele kubandla lama-Democrats kukhanya engani ukuvikela uhulumende okhululekileyo ukukhupha izisu kanye lokunye okuhambelana nalokhu kuyaqakathekisa kakhulu. Kodwa kuningi okunye okwehlula abahlola ezokhetho ukuba bekuhlele kahle. Abesifazane abafundileyo bavame ukuvota okwedlula abesifazane abangafundanga. Uma kukhona okuqakathekileyo, uyabona kunika abantu intshukuntshu ukuba silo wesifazane kungenza ukuthi babe baningi abavotayo. Abesifazane babe ingxenye yabavotayo ngokhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza, ovotelwayo nguloyo oyabe elabantu abaningi abamvoteleyo ngobuningi babo ngomnyaka ka-2024. Nanko-ke, lizizwele abesifazane baba ingxenye 50% yabavota kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza ozanqoba kukhetho lomnyaka ka-2024, kumele abe labantu abaningi abavotayo, njalo ivoti yabesifazane iqakathekile kulolu khetho.
Yes, abakhulu Tabuka Ncube, ungathini lokusasa. Wezempilakahle namhla sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lesifo sembukuzane yebele we-Breast Cancer Awareness Month oqhutshwa minyaka yonke ngomfumfu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke eye-World Health Organization kumbe i-WHO ithi kuqakathekile ukukhankasela ukulwisana lomkhuhlane lo isithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngomnyaka abatholakala belomkhuhlane wemvukuzane yebele. I-WHO ithi umkhuhlane lo uhlasela kakhulu abesifazane loba utholakala njalo kwabesilisa. Lonyaka umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month uqhutshwa phansi kwesihloko esithi No One Should Face Breast Cancer Alone. EZimbabwe uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 577 abahlaselwa umkhuhlane lo kusukela ngoZibandlela kusiyafika uNhlangula ngomnyaka ka-2023. Phakathi kwenani leli abedlula kancane okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini i-33% babenemvukuzane yebele. Ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso lo owake waba ngumsekeli womkhokheli kahulumende uDokotela Thokozani Khuphe uthi kumele abantu eZimbabwe balisane lomkhuhlane lo njalo abalawo bahambe ezibhedlela ngokuphangisa.
Breast cancer iyahlasela ubaba, iyahlasela omama, so kuqakathekile ukuthi ezibambabamba amabele, ungathola ukuthi ibele lakho lile qubo ongalusisiyo, kumbe seliphuma amanzi, kumbe lifotokile eceleni okuthiwa yidimple, kumbe selilikhulu ukwedlula elinye ibele. Ungathola nje kule nto ongayizwisisiyo emabeleni akho, usugijima uhambe esibhedlela. Ngokubana i-cancer ingananzelelwa masinyane, iyelapheka.
UMakhuphe uthi kumele uhulumende abe lemitshina yakulezi insuku eyokuhlola umkhuhlane wemvukuzane.
Kumele ukuthi iZimbabwe iyenelise ukuthi ilaphe iyelaphe i-cancer. Yikho ke kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithenge imitshina emikhulu osithi labo PET scan.
Kulabanye abaphepha kumkhuhlane webele abathakazelela umkhankaso we-breast cancer awareness month. Omunye wabo ngudokotela Mildred Mkandla oseleminyaka edlula amatshumi amabili 21 waphepha kumkhuhlanelo.
Umkhuhlane owesabekayo kakhulu, abaningi bayafisa ukuthi batshele abanye ngalo mkhuhlane, kambe njalo bakhona abanye abantu abafihlayo ukuthi banalo lo mkhuhlane. Iyakudube ke lokho, ngoba abantu bagcina umkhuhlane umemetheka uzube ubabulale laba abantu.
Abezempilakahle bathi imvukuzane yebele ilandela eyesibeletho ehlasela kakhulu abesifazane. Udokotela Mafios Siyamuchembu, umqondisi wezempilakahle koBulawayo ekuhlangothi lukahulumende, uchasisa ngesimo lesi.
Eyokuqala imvukuzane yomlomo wesibeletho, cervical cancer.
Uphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe National Registry ngomnyaka ka-2019 lwaveza ukuba abesifazane abalitshumi lambili ekhulwini bahlaselwa imvukuzane yebele kodwa ehamba phambili ngeyesibeletho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singakangeni kulezo phela esithumela zona kuWhatsApp indaba zenu. Sike sikhangele ezemidlalo. Iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe eleNamibia 3-1 emdlalweni osanda kudlalelwa kweleSouth Africa weGroup J 2025 AFCON qualifier. EleZimbabwe selile miklomelo esitshiyangalombili kugroup le ekhokhelwa ngeleCameroon elinqobe eleKenya 1-0 namuhla. Kule mdlalo ezayo kusukana ezilandelayo. Ye, sike sizwe okwamanje isikhathi sesisaziyo esabalaleli.
Sayibona abasakazi abahle, sayibona Studio 7 esithandekayo. Ndalithanda bonke, ibingalo nto ngami nemkhumo pha edamukho molanti. Hayi, ati bateka njalo. Cela sike lifunde ama-audit bantu lathi. Likele sifunde ama-audit. Ngiyazwa kuyakhulunyelwa indaba ezinduna la ukuthi zitishwelani imoto, uhulumende akazinikeza imoto nemali eyokuyenzani, eyokuyenzani. Bayakhuluma labo bani, bayakhuluma labo bani vele. Ngicela izinduna ziphume ehleleni leli ukuthi ziyalungisa indaba kegugrawundi. Kanti bona abazali babaka bafanga bona beyizinduna beze bekhethe ukuba izinduna nti bakhethe ezikhundleni zabo yisabo sebeyitshonini sebebulaye kugrawundi. Batshela abantu bezitini thina sifuna umuntu owabulalayo kuqala before sizokhuluma le nto. Ma besalinda imoto belindile umuntu owabulalayo abantu kegugrawundi, yiyo simfuna kuqala before bezokhuluma lathi. Ma bengalaya umuntu ozibulalayo kabayekeli.
Studio 7, salibonani, salibonani lonke basakazi kanye nabalaleli kuzindawo lezindawo lapho elikhona. Ye, okhulumayo ngu-Agripho kaSibuyeni. Hayi, ma kungaba lethuba lokuthi le meseji ifike, bengicela mpela lidlulise ehlendlebeni zikamnangagwa. Ngifisa ukuthi ihlendlebeni zikamnangagwa. Ngingomunye wabantu abalwela ilizwe. Kodwa indlela sesenza ngakhona sengathi ilizwe alilwela eyedwa, kasasazi ngoba le tshintsha sinika yona asikhona ukuphila labantu abethu labazukulu. Yazi, usinika into angathengela chukela, into angathengela chukela. Siyamcela ke ngomuntu omdala sekhulile acabanga ukuthi ilizwe leli labuya njani, sasibanga kusasisebenza njani. So manje selahla abanye abantu ngaba indlela endleleni na, ngoba kasasazi ngiphela kasasazi. Kunje nje umgabelo loba wahamba, kodwa umgabo wayekwazi ukunika abantu into yokuphila. Sasikwanisa ukuba legrosa leyokuphila inyanga yonke. Manje yake avela akukwani nje lathukela, akukwani lathukela. Kazame nje ukubona iplani, singabantu siyaphila la silezi dingo, asicabangele nathi amandla etangaka esasebenzisayo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ulaptop lingakhohlwa namhlanje sixoxa ngomkhuhlane wempox osanda kuqhamuka eZimbabwe. Sakehlukane sesikhangele nje okulutshwani ke kunokade kokhela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuze anqabele ukumemetheka komkhuhlane wempox. Siqhubeke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lingakhohlwa ilaptop yalandela.